lami lolidakela qhubekela phambili-ke kusenziwa libandla lezanupf abantu betshaywa abantu bethunjwa belinyazwa behlalela ukwenza imihlangano lokhu lalokhuyana kuyadanisa kakhulu njengebandla le-citizens coalition for change kukhanya-ke yithi-ke udlamelelo lwenziwa-ke kumalunga ebandla le awe-triple c kakhulu kuyasengisela obala ukuthi uhulumende wezanup f ekamengagwa bayelesaba kakhulu ibandla le-citizens coalition for change ngoba ebona ukuthi yile ezanqoba ukhetho lomnyaka ozayo yikho-ke sezama-ke ukuthi ayinqabele-ke ukunqoba kwaleli bandla ngokuthi abantu bethusele batshaywe emakhaya yikho isiqalisileke izani ukwethusela abantu abanye betshaywe abanye bevalelwa bengahambiswa enkantolo ikuzama ukuhlukuluzela kwethusele ukuthi abantu abasekela lelo bandla labantu abafuna ukuvotela lelo bandla besabe bekhatshana ukuze besinqoba-ke ngendlela-ke yobugwelegwele bona lokho
kulokwesabela ukuthi ukhetho lusondela nje udlakela lalo luzadlondlobala kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu kukhona yini elingakwenza kumbe elizakwenza njengebandla eliphikisayo
ebandla eliphikisayo okwenzakalayo liyasidanisa kakhulu yikho siyatshaya ukhwelo emazweni esakhelane lawo siyatshaya ukhwelo kwi-sadik siyatshaya ukhwelo kwi-au siyatshaya ukhwelo kwi-international community ukuthi ibona okwenzakalayo ezimbabwe ingene okwenzakala ezimbabwe kumiswe kungaqhubekeli phambili kusenzakala njalo sifuna ukuthi-ke abazokhaselayo ukhetho abavela kwamanye amazwe bavunyelwe babuye nje bakhululeke kusasele inyanga funa ezidlula isithupha lolo khetho lungakenziwa isafika njalo kusadlula njalo inyanga eziyisithupha lolo khetho solwenziwe lokho kuzayenza ukuthi-ke babone konke kazokusenzakala elizweni hatshi ukuthi kuthiwe ukhetho belukhululekile kodwa abantu behlukunyezwa bitshaya bebotshwa ibandla le-citizens coalition for change lingavunyelwe ukuthi likhankase kuyinto-ke embi kakhulu esengisela ukuthi-ke akulalungelo luntu elizweni lezimbabwe.